yebo yebo thaka komusezi yikudibana ngohlelo lwabo sakhulayo uhlelo lokuqala lwayinyaka happy happy new year thaka komuhle igama lami ngumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo decent bajila olela ilungile loluntu Decent bachelor ngiyakwamukela kuhlelo lwethu lwabo sakhulayo onkani kuthi
ngiyaphila mfowethu kunjani
ha mina ngiyaphila usanda ukusiza abatsha ngokubathola indlela zokuhamba eHarare ukuze bayofaka ama applications abo okuthola umsebenzi bengicela ukuthi usitshele okuningi ngalokho
sincedise abantwana nasemathebeleleni nasemikhenzi abangu 150 ukuthi basubmite ama applications abo okuba ngoNESS iningi labo ngingathi abangu 90 thereabout sebetholile okuthiwa yikuba shortlisted yikho abanye bashortliste ukuthi baza kola ama interviews eHarare iningi labo belingelazi indlela futhi zokuthi behambe beya eHarare bethola uncedo lolo esasikwenzile ukuthi abahlala emakhaya sasihlala sibathumela i-airtime sibathumela idata ukuthi benelise ukungena ku-internet besubmite ngoba ama-applications asesubmitwa ku-internet kuphela so sebebiziwe eHarare bebengelayo futhi imali yokuthi behambe sangena ezakhamizini zakoBulawayo sangena nakwezinye izakhamizi ezisizwelayo ezingasizo bantu bakoBulawayo zasincedisa abanye bengaphandle kwamazwe kutholela izimali zokuthi sigadise abantwana behambe kuma-interview kuHarare sigadise sibatholele ukudla nxa besendleleni njalo futhi sibatholele izendawo eziphethileyo ezokuthi balale nxa belindele ukuthola ama-interviews eHarare besihambele abantwana abangu-23 bangenile ku-interview abangu-20 bakhona kwaba lezinye imbambeko kwabathathu esisazama ukuthi bancedise kathesi kodwa i-20 zabantwana esihambela beHarare zonke zingenile through the-interview process
kulabantu abaningi abangelalo ulwazi oluthile ukuthi application process nisebenza njani bengicela ukuthi ubachazele ukuthi kuhamba njani lokho
okwenzakalayo yikuthi kule website ye Ministry of Health ungathi www.mohwc.co.zw uzahamba uye ku website yangkhona ubusufika izakunika i-tab ethi e-ness ungafika ku e-ness khonapho sokule ndlela yokuthi u-apply izakucela ukuthi ufake imali nge-ecocash yikho lapho abanye ababeqilwa khona kakhulu ngoba umuntu wayesithi ngifakela nini imali kweyami thina esasibancedisa sabatshela ukuthi hayi akulamali okumele uyisendele umuntu ngathi singe lingasithumeli imali lizathumela kuhulumende direct nxa usuyenzile njalo kuzathi uza kuya kuphedi lesibili lapho ufika ufake khona ukuphasa owakwenzayo esikolo usufakile konke le namba zakho zesithupha le-adresi lapho ongabe ufisa ukuthi lokhu uphendulelwe khona then uphedi elandelayo usuzabhala-ke ukuthi wena ubona ngathi yiziphi izibhedlela obona ngathi ungafundela kizo iphedi yokugcina-ke isisiba leyi etivala lokho kubhalwe lapha uvume ukuthi kuliqiniso
njengoba sebekhona abantu abasebeshortlistiwe lokho kusho ukuthini
lokho kusho ukuthi sekumele ukuthi abadala abalisekelayo uhlelo lwenzayo baqalise ukuzikhwathaza ngoba abantwana kuvikela izayo sikhangelele ukuthi bazabizwa kuthiwe bebuye ezibhedlela bezotrayina bazaye bengela ama-uniform bazaye bengela amabhuku sikhangelele ukuthi kuvikele lezi zayo sizabe sesiqalisile ukuzikoqa kwenzela ukuthi abantwana bakithi behambe beyefundela le imisebenzi ngoba siyayidinga njengomphakathi ukuthi benabantwana bakithi abenelisayo ukuthi bakhulumisane labogogo ngezindimi zakithi nxa bebancedisa ezibhedlela lezindaweni zemtholampilo lapho abafikela khona
abatsha laba awuhambe labo eHarare libakhethe kanjani
thina esikwenzileyo yikuthi sile group yethu ye-WhatsApp elabantu esesabancedisayo ku-apply so from that group abanye bathile bathi mina sengishortlistiwe kuthiwe ngibuye eHarare angila mali yokuhamba wonke umuntu othekithi akanayo imali yokuhamba sivule indlela yokuthi ancedise
abafisa ukuthola usizo lwakho bangakuxhuma kanjani
sile WhatsApp number 0773969762 aba ku-social media ibizo ngingu-Decent Collins Bajila bengadinga futhi lo Michael Mdladla Ndweni dinge futhi lo Mlungisi Dube
hayi ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu lwabo sakhulayo
nathi siyabonga ngokunjalo
silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami khona ku-Twitter njalo ku-Instagram @bigmy3 yona username yami lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo C-Connection uhlelo lokuqala ngo-8 p.m. bese lokugqiba ngo-9 p.m. kubonelo kwanamhla olivalelisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe bye-bye.